Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ku 7 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Thiyani indlebe lizwe ukuthi ngubani njalo udabuka kuphi. Inhlanganiso ezizimeleyo ziza kukhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayishangane.
Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni idocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Amapolisa kwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abachathangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho.
Njengelizwe lapha lizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi, so abantu basebethatha i-advantage ngokuthula kwelizwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sokwalobola omunye umfazi olisotsha. Iphephandaba leNews Daily lithi lilobufakazi bevideo etshengisa uChiwenga ekhuluma leziphathamandla zogatsha lwe-census ngesikhathi sohlelo lokubala abantu eveza ukuba uhlala lomini yothabo baloyi amqambe njengomkakhe odabuka enkaya esigabeni seMathepeleland North. Ubaloyi ubikwa elesikhundla sikakennel kubutho leZimbabwe National Army elake lakhokhelwa nguChiwenga. UChiwenga usanda kwehlukana loMary Mbayiwa ngemva kokuphoselana aqatha emthethwandaba. Ngomnyaka ka-2012 uChiwenga wehlukana kabuhlungu loJocelyn Mauchaza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwemaster plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayishangane elikhangelelwe ukuletha amanzi lilethela izigaba zeMathepeleland. Uhulumende uthi uza kwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezinsuku, njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqutshwe ngayo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathepeleland Human Rights Institute, uthi akula bufakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kuhle abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilithumi lasithupha emaswingo Manicaland, Matepeleland, leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele imithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho okuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho eyabekwa ngumanyano we-United Nations. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Maphosa ayiqhube lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Indlela esiqale ngayo lomkhankaso njengeMathebeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo lathi babekela ukuthi umthetho uthini okungumthetho welizwe umthetho weAfrican Union lo mthetho wamazwe omhlaba wonke iUnited Nations basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo kungaba yinto encomekayo ngoba imaster plan relocation master plan kumele ibe khona njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba kodwa ngaphandle kwazakhamize ezizasuswa uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini limaster plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo okwesibili kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni udocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo okwesibili njalo sikhangelela ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe udaba lwecorruption ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzele izulu ngoba khathesi singapha ngasitsha umbululu kanti sesithayela umbululu enye njalo icorruption nxa kuyikuthi ukhulumende uzimisela ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption yikho sithi tinakaveze phela vumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuza setshenzwa ngayo thine siza kwenza ke njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonila kutshoyo sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba zeprocurement ezetendering lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle kwenziwe ngestandard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kaZulu njalo imali isebenze ngendlela eyiyo akubanga khona ubugwelegwele
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute obeqoqa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo Amapolisa akwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho ngomvulo. Lokhu kuza ngesikhathi amapolisa akwele Botswana ekhala ngokuthi izizalwane zeSouth Africa lezeZimbabwe zingena kulelo lizwe ukudala amacala behlomile. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Isikhulumelisa amapholisa kwele Botswana umzalaniye bakali uthi amapholisa kawasoke atonde ukukhalisa impopo enyameni kuzigebengu ezidala amacala zihlomile.
We are going to engage them all head on because we cannot allow, we cannot tolerate, we cannot condone a situation where our citizens are.
Sizanikilana nabo singesabi, asingeke sivumele isimo lapho abantu bethu sebehlala evalweni. Abantu bethu kumele bakhululeke. Sifuna ukuthi lo ofuna ukudala icala ehlomile acabange kabili.
kusehlakalo sangomvulo ubagali uthi kade kulabantu abeZimbabwe lababili abeBotswana akade bezama ukuntshontsha. Uthi ngaphandle kwababili kwabeZimbabwe ababuleweyo, ababili badutshuliwe balimala kabuhlungu bahanjiswa esibhedlela. Ababili abakuleBotswana labo babikwa besesibhedlela besesimeni esibi. Ukubulawa kwababili laba kuza kunyensukana omele usiba lobukhulu amapholisa kuleBotswana umnumzana Phemlwa Ramakorwane ekhonone ukuthi bathwele nzima ngesigebengu ezingena zivela eSouth Africa leZimbabwe.
Re tshetse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le maAfrika bo
sibela macala amangalisayo omasithinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambeni nabanye babo abe South Africa kanye labe Zimbabwe.
Owe Zimbabwe ohlala eHabron umzana mkhululi moyo uthi mhlawumbe eleBotswana liyadeleleka ngabavela phandle kwelizwe abacabanga ukuthi bangazenzela umathanda.
Njengelizwe lapha isizwe lesiBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi. So abantu basuka bese bethatha advantage ngokuthula kwelizwe. Bese bebona abantu abangayenza nje yonke into abayifuna ukuyenza. Kanti kababuzange langeni. So kulezi gameko mphele sithe zenzakala lapha. Abantu bezama ukwenza izinto ezinjalo ama-armed robberies. Hayi mbona abantu bazalimala. Bazalimala ngoba lo hulumende sekunanzelile kakhulu.
Kukanti esinye sizalwane seZimbabwe umzana Gift Ncube uthi kumceke ukuthi abavela phandle basebenzisana laba eBotswana ukudala amacala.
Inzima indaba yakhona leyo ukuthi abantu kube kuloka kubonakala abantu bangaphandle kuyibo ababuya ngapha bezoyenza into ezifana lama-armed robbery ezifana lokubamba nje zena lezi moto ezithwala ikakhulu izimali. Kuyahlupha kakhulu kodwa mina ngendlela embona ngakhona umuntu kasoze ebuye engelalwazi lokuthi laphana kulani lani. Umuntu uyabe sebuye evele kwazi ukuthi into ayilandayo yini uyayithola ngapi. So kuyabe kuloku kusebenzisana labangapha.
Umphathi ntambo wamapholisa umnumzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele angathandabuzi kodwa afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngenxa yokuqonga kwamacala la enyangeni ezimbalwa ezisanda kwedlula. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Impilo elizweni iqhubeka isiba lukhuni intengo lembadalo ithiyeneyo empilweni kaZulu iqonga mihla ngemihla. UZulu ephakathi kokukhala njalo dukuduku izibhedlela ezinkulu zelizwe ezifana lempilo labo Mathaday sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa umuntu nqa egula. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula. Zifakwe ngedola leMelika kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakweleZimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi, kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Unkosazana Sali Ndlovu obekudwendwe lokungena esibhedlela uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini.
Kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo. Kodwa phela ukuthi ukuthi abantu abaningi sizokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima. Imali le itholakala nzima. Kunzima sibili, hayi uhulumende ngawuyasi ncedisa intweni lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wemganini kobulawayo uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu bevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona.
Umphakathi wakithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa la ngoba umphakathi wakithi buvele usehlulekene ukubhadala u-160 lo. Uhulumende lapha mani kumele ukuthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi. Njalo lokho sokukutsho sokusitsho ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali okusho ukuthi umphakathi omningi usehlupheka.
Umnumzana Joseph Nkomazana owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala limali.
Abantu abasebenzi abantu bayehluleka izinto sezikhwelile. With this rate yenale esikhwezwe isibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadala imali ezingaka ezifika kuko $12 i-consultation fee posi $3,000 yabona ngani ikwethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu njengezakhamizi thinasithi hayi ihulumende kumele ikhangele ezizinto ingabhongu kweza ezizinto abantu abazoze bagwanisa abantu bayehlulwa izinto eziningi bayehlulwa kufake ukudla etafuleni.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli.
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali kuveza kahle kamhlopho ukuthi isidilikile siphelile sitshile sifanele ukuthi lahlele silothene. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yaseMelika kumbe imali elingana leyaseMelika bona bengayihola kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazakwenelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana abenelisa leyo mali. Kuyikubusa kabi konke lokho okulethe isimo size sifike lapho esikhona namhlanje.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya ephumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali yeMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela kutshumi lantathu i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alitshumi lambili emali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alitshumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alitshumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-$12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yeMelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha eMelika i-$0.06 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Amaphephandaba akwele bhilitane athi inhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson usinde kukhetho lokudinga ukuba amalunga edale aselethemba lokuthi aqhubeke na ekhokhela ilizwe leBhilitane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna yeWange uNekatambe obesengozini yemota eWange ngomvulo ulokhu ekusimo esibi esibhedlela seMatadei lapho asiwe khona izolo esuswa esibhedlela seWange Colliery. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyawubonga umthokazi impela abayenza into enhle, siwubongele mempisha. Ngazama ukulungisa indawo lezo yaseZimbabwe leyo ngoba kunzima zokuphila emazweni angaphandle lawa kunzima kakhulu yakwazi.
Studio 7 keeps ijonga komo mavla selinjani lonke liyaphila, thina siyaphila ngapha lonke basakazi bami beliphile kuhle. Hhayi thina ngapha siphile kuhle, sibili akula problem. Hhayi kaproblem sikhona lapha, hhayi silalela zonke siyavizwa sibili zimnandi ziyahamba zizihamba kuhle sibili akuthi nje
lalo lisitshela impela iqiniso hhayi bengithi ngiphawule nje kunakho ukuthi laba bantu laba kuthiwa ngabe-FPM kuthiwa abamqondisi laba ababothiwe laba hhayi akwabotshelwanga lutho babotshela ukuthi ngoba ngamandebele kodwa kusesishone labo ungakula nto enjalo ukuthi bangabotshi uthiwa bakhiphe ibhela ukuthi kuthiwa futhi ukuthi abakhiphe laba ezindebeleni aya bazangena singene sizakufikele sizakusebenzele ukuthi lapha kukuthi nje kuphela kwasela nje ukuthi bafake igugurawundi ukuthi ikuthi nje basele ukuthi bangafaka njani igugurawundi besigugule besiqede yikho abakufunayo kuphesey aluba kungenye indlela zini ngangikhangelezele ngovelako lalutho kuluwa lamandebele kuthe uluwa lamandebele na ubone ukuthi senze njalo ekhijima lapha na uthi akula mavoti ukhijima lapha esiyakupha abantu ebakhaya emumbu izinkomo uthiwa izinkomo liphi inkomo iyakwazi ukuthi asenze emvotele njazi ukuthi bababulala amandebele manje lathi sizithutha kungabona inkomo umuntu ugijime ethiya ibheshi ethi hhayi inkomo hhayi unangagwazi urayithi zoraya amadoda hayi bo asike sikhangele lo mfana omncane lo wena lo yayo noma sengesishoneni urayithi umuntu lo ukhuluma kahle and into zakhe zonke zilobubelo noma ekhuluma yeza ukuthi hhayi indoda iyakhuluma noma ahamba khona eza kulesi sindo kusala kukhala emuva ukuthi kuhamba indoda akuye ukuthi uhamba ngalohamba imkazana yalo unangagwalo wakamashiyana hamba shana zibili hayi olright hayi imikhumane khonapha kule mtshana kodzavaleni ekhabo lisematobho lapha ya hhayi ngiyabonga makhiwami ngiyabonga noma kuphamba nisukukhuluma kodwa ngikhulithi ngiyazama ngonda kuhlupheka abantwana bakithi bahlupheka basemgodini ibhalakwe lokhu ebangaphithiwanga bazambebangu-200 mbe bayi-2000 ngazakwazi ukwakubona umuntu abantu abangcedwa bangu-2000 emgodini nabo umlimi uzakubona uzabangcwaba labo njengathi bangcwabele iy'hlobo zethu lanje ngiyabonga hlomathiwa
studio 7 linjani hhayi thina siphilile ngapha umathema wenkayi hhayi nabonga izindaba ngibongela njalo leli lizwi elizwileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankaka ukubana nxa eyangcotshwa ekhethweni kuzatshiya isihlalo sasewusithi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-amerika abaqalisa ukulwisana khathesi umbuso kabhayideni ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi uboniwa ngutrump yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ebuthuleni kungakusiseka sibili kodwa but laye longenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahlole iphephe lama-ovet kulabalweli benkululeko lapha abasebenzansi abahloniphe lamapentien abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile seyamelana lama-ovet hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwandle ezimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le notho imathema wenkayi yabo studio 7 salibona linjani hhayi siyaphila kuluma ngapha enkayi imathema so bengithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli impi ukulwa lokulwisana akusiyonto enhle kasikhangeleni izwe lase-ukraine ukuthi selinjani selizintshaka ngenxa yempi impi into embi eZimbabwe besifisa ukuthi ngaka yibi khona futhi sizehlulekele sihamba sinje siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokukususa hhayi khona ukutshotshozela impi impi kayilancede siyabona ugadi oluncinyane luyatshotshozela impi impi kayakhi belayilethi lutho futhi ngaze lilwe njani akuncedisi yabo
lenjani kustudio 7 banjani abanye ukuphila hayi thina siyaphila lapha egoli la ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lotho khona umgabo wathengisa ilizwe hhayi ngiyavuma sibile umgabo wathengisa ilizwe kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo unkomo nguye wathengisa isizwe sakomphakazi esahlanganisa labantu besishonele ukuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo kodwa but hayi unkomo wena ukusithengisa sibilo wasithengisa sihle wamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana kodwa ukuyehlula wahle waba le mathebelelende wahle waba le mathebelelende wahle wabusa imathebelelende manje wayezitshetha uzabusa izimbabwe yonke abamalela abafana beshonele bamalela abafana beshonele babuya babuzobulala amandebele futhi ma hayi unkomo ngiyowasithengisayo madoda kesho unkomo ngiyowasithengisayo athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwanise ukuzibusa yabona umqondo wabuya lo mqondisi moyo hhayi ngiyawuthanda ngiyabonga
salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani lonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela abantu bangavoteli ukuthi ngithande ubani abavoteli ukuthi ubani uzakwenzani so lapha engikucela kakhulu yikuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyajiya khona imali yelizwe nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke sisebenzele amanamba siza kufasiya abantu abethu bengelalutho kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besishiyela abantu abethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuze labo bafise ukusebenzela abo abantwana so ngitho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatile kodwa abantu kabakwazi lapho abakhona years le ilizwe lingelamali asonto encane kanti layo yako-israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho kanti wayo lwethu solungane lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singaphi kasikhulule kunzima kasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakho isandla obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lokunzimeni abantu bahambe usithi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngomthetho ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318 lenze imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyacela ke balalele
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukwezemelika eleBritane lithi lizathumela eleUkraine izikhali ezenelisa ukudubula zikude ama long range missiles. Kulandela inyathelo elithethwe ngelemelika kunsukwana ezisanda kwedlula. Elebhilitane lithi lizathumela izikhali lezi ngemva kokufundisa amasosha akwele Ukraine konale kwelebhilitane ukuthi izikhali lezi zisetshenziswa njani. Izikhali lezi zilako ukuhaza amabhomba ohlobo lwama-missiles alitshumi lambili ngesikhathi esiphansi komzuzu owodwa efinyelela isibanga esingaba ngamakhilomitha afika phose ikhulu 80 kilometers. Isikhathi asisavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Inhlanganiso ezizimeleyo zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu legwayi Shangani. Njengoba ngijiloke zulukandaba, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.